njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe ECD, ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana ulimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungazenelisi ulimi lomntwana, there is no way you can do justice to your children. You have to speak using mother language so that umntwana akuzwe. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isiShona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngalo ulimi lwangikhona yena angalwaziyo. Kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sikuzi bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngoba enombalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni, engazwa okumele akuzwe, azwe okunye laye angakuzwisisiwe lokuthi kathi kunesibuyini. Linyathelo elihle sibile silithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo, kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungachabalali, ngoba selichabaleli ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi. Labantwana behle bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele, ngoba babe bezile sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundisa e-primary ufundisa iklasi kawuspecialize kuma-languages. Nxa evele yena thina e-primary singatsho ukuthi siyaspecializer. E-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uthisha ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini lemaphandleni?
Ngathi angilatan i-research sibili engithi ngibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakibo emaphandleni, nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakathela ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalaziyo kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho to one time or another abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.